Kuye lesikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabetholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu, 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa, 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine, 3.7 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu, 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela iCOVID-19 owama vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye emkhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano wePollard wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube lenguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olweCOVID-19.
Into yokuthi ifiso kule framework mbona ngazathi into nje efo ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi kona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama underlining but ungathi uyananzelela akuthiwo ukuthi the province distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho ukuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa njani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka kuyaqala the elderly ama-frontline workers laba lama-underlying conditions kubhaliswa ngaphi into ezifana lazo nezo kucacisi ngoba kathesi ezithiza akunanto ecacayo.
Sesikhangela udaba lolu lwePollard uMongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni.
Ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard nayo kasikayiboni ukuthi inceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibuboni. So mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okutshengisa ukuthi into yangkhona iyabisebenzela yena hatshi abantu.
Lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umeli we Norton etalele parlamente ele National Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebeyu, senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa, ubotshelwe izolo isetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentatheli izindaba emzini wakhe eBorodale, eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba, owake waba isiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Kunaka, laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela uDlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uza kwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzabona izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile, izidingo zethu azenelisi, azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumende aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelisi ukubuyela emsebenzini ngemali esiyihola incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona $540. Sesisuke khonapho, okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo kwaphinde kuvulwa isikolo kungakhangelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephunge ukubuyela esikolo, singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto uhulumende azayifaka ibe yinto eqakathekileyo, imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sekuvela ezikolweni, nxa ngingumbalisi ngifundisa, angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19, kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kunendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
UNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kulive Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lo-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMzansi Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump ukamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana noba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kuchapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci ijali lepharlamente kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ejali lepharlamente lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezakrasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, uMnumzana Jerry Zinkwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isibhekelo sombuso esitsha, yebo siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thizi ezintathu zokusakaza eze radio, public broadcasting, commercial broadcasting, le community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi, i-Broadcasting Authority of Zimbabwe, ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabechaba, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azosakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ithole ukuba fully addressed njalo lama-relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
UNkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama-community radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagesi okuhle kukhokhelele ekuhleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-inthanethi. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, phela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungile lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zini athole i-internet elongese elizweni elikhululekileyo enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe konakele lokhu zini kulokhu zini ngaphe lokhu emagesini.
Abenkampani yePowertel kobulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagesi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagesi ezweni eyezisa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagesi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagesi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, there were now. We baba, gonzi magnum
taba. Uhlelo Was a Friday, uliviki. Silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love ecula ekobulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Vanda weStudio 7.
Choose the drums.
I can't sing one name, I'm going to stand with me. I can't sing one name.
Dr. Love uzalelwe eklinika yemzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wethanda umculo weJazz wathuna lawo sewuthanda waqala la ukucula.
My brother used to play guitar. I forgot to mention my names. Then in 2003, that's where I started music. Being mina, being lalela. You want to opala something whenever brother is doing something. In the lele konapo, nakulela kobulawayo. You want to kobulawayo.
NJ ubungiselwa kwazi sakhe esimgogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
ngikhule ngumuntu okhulela ogogo umama lo umama okhulisa ijezi kagogo. Lami bemanyithi uma mfika lapha kwele Phumla East kobulawayo gogo ebeshaya ijezi, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okuhlaphe sekwenzeka. Ngathi hayi lami senza yenza khona okokuthonjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambizwa Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlaleta athize awacindezelayo NJ.
Lama album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Thando nabantu. Lamadlalati bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizwe ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Dr. Love lo mlayezo wakhe uzulu wonke omlalelayo ngalesi sikhathi njalo uthi ucela ixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima.
Mutomi vele ngiyaphela ngizombiza ngokubhe ambize ngokubho my queen mfazi wami
uthi ngiyangatshela abantu ukuthi asiqhubeke ngisiphushe. Mina lingangithola ku Facebook, ku Instagram, u Twitter Dr. Love nje ku WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesinto sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayase Bulawayo
balutshona basakhulayo abacula lo mdumo weAfro Jazz Fusion, kodwa unqobele Jojo u Dr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumuye besilaye kuhlelo woza Who's the Friday
Mama we
pelo enhleke nilonke igama lami uEzra Jesus Banda
Uma ula wayo yelele bulawayo obheke ubuhle bayo mina okwakho kwayo isizwe singamsinika sisizwe sikamashoba angaphe amakhosi kaze shaye yona impululu sithelile kubulawayo vulekile amasango basizi basekisa ngathi bathuphumelele bazihamba manga bathi thina vela sibamba na bayaqamba manga bathi thina nyeke sibakhona bulawayo sizovuka ngikhanda sami mina ngiyothwele ngabo I'm not afraid to die.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe, njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.